Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu sesingathi sesilahlekile. Sesisuka singathi ithuba le-Easter ngelokwenza imali, ithuba le-Easter ngelokwenza into zethu ezijiyeneyo. But abantu kabake babuyele embhalweni.
Iningi ebelikukhefu lephasika lithi loba liqede insuku ezimbalwa lemuli akuthembisi ukuthi ikhefu leli lingabuyela kulokho elaliyikho khona kudala ilizwe liseselenotho ephezulu.
Inyamazana asikabili. I'm sure kungakhangela labo even abe-National Park abasakwanisa ukwenza ama-animal counts la, but iqiniso endini esibonayo inyamazana azisekho.
Inhlanganiso yeMelika ekhankasela ukulondolozwa kwenyamazana zendle, iBonfree USA, ithi ukuzingelwa kwendlovu ngaphandle komthetho eZimbabwe kuyaqhubeka njalo abenza lokhu kababotshwa. Emdlalweni wenguqu owePremier Soccer League odlalelwe enkundleni yeChishamiso eChiretsi, iqembu leHighlanders libhuqe eleChiretsi nge-3-0. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Iningi ebelikukhefu lephasika lithi lanxa liqede insuku ezimbalwa lemuli akuthembisi ukuthi ikhefu leli lingabuyela kulokho elaliyikho khona kudala ilizwe liseselenotho ephezulu. Abaningi bathi iningi labantu lidla ingqoqo zomlomo kulezi nsuku, ngakho-ke kuyalanjwa ngesikhathi sephasika lapho kunanzwa ukufa lokuvuka kukaJesu. Abafundisi labo bathi isikhathi sephasika kasisanjengakudala lapho ababenceda khona kakhulu abaswelayo. Ukips to Studio 7 uxoxe lompostoli Midian Dube we Foundation of Life Ministries International ngokuqhakatheka kwesikhathi sephasika.
Ikhefu lephasika Dube likukhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. UJesu iBhayibheli lithi wathwala ezethu izono, yena engalasono waba yisono, wathethiswa, wakhafulelwa. Njenge sibizwa abafundisi, sibizwa abazalwane, sibizwa abantwana benkosi ngenxa yokufa kwakhe. Ungabala ebhukweni likaJohane, John chapter 1 verse 13, uthi yena bonke abamamukelayo wabanika amandla okuba ngabantwana bakaNkulunkulu. So siphiwe amandla okuba ngabantwana bakaNkulunkulu ngokwamukela uJesu, ngokuvuma ukuthi sisele wasihlawulela amacala, wasibhadalela imbadalo eyayingake yabhadalwa ngumuntu. Amboni Dube sinjenje ukuthi abethu abantwana bangafela amacala abanye abantu. Kodwa uNkulunkulu kuJohn 3 chapter 16 uthi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwa kuyo bangabhubhi babe lokuphila kuphakathi. Kodwa-ke njengoba ngengathinta, abantu sesingathi sesilahlekile. Sesisuka singathi ithuba le-Easter ngelokwenza imali, ithuba le-Easter ngelokwenza into zethu ezijiyeneyo. But abantu kabake babuyele embhalweni, sikhumbule, sikhangele, silibone igazi likaJesu lichitheka, siselebrete, sibabaze, sidumise ukuthi sihlengiwe ekuseni.
Ngambe ilanga leli lokho lisafanana lakudala yini?
Lesikhuluma nje labafundisi abaningi kathesi nge-Easter ukuthi mhlawumbe kumele-ke uyabona ibandla le-Assemblies of God Dube like laba le-campaign ebesithi back to God, Africa back to God. Kumele-ke sibe le-campaign enjalo ukuthi ake sibuyeleni kuma-basics, sibuyeleni ku-biblical concept ye-Easter, sibuyeleni emandulo lapho ibandla liqalisele khona. Ngoba sinikele ukwenze njalo, izizukulwane ezibuyayo Dube zizasisola ngoba besikhangela izinto zisonakala kodwa kasenzanga lutho.
Lo ngumpostoli uMidian Dube we-Foundation of Life Ministries International obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.